umongameli wakwele China uhamba lomkakhe unkosikazi Ping Liang wemukelwe ngomunye wakhe umongameli Robert Mugabe laye oze lomkakhe unkosikazi Grace egcekeni lendizamtshina labaphatha intambo bengatsha zikahulumende kwahlatshelwa ingoma yelizwe. Bezikhona iziphathamandla zikahulumende ezigoqela abaphatha intambo abathile abagoqela owezemali umnumzana Patrick Chinamasa lowezokukhulumisana ngendlela zakulezi nsuku umnumzana Superman Ndiwanzira bonke abancome umkhokheli wele China. Kodwa omunye onkokheli enhlanganisweni yesisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU unobhala jikelelekiyo umnumzana Jafet Moyo uthi akasiboni isizathu sokulujabulela lolu hambo lukamongameli weChina njengoba ingaziwa inhloso ahamba ngayo.
Asikaboni esingathi khona inzuzo kubantu jikelele beZimbabwe ngaphandle kokuthi nje isikhathi esidlulileyo sike senza istudy etsho ngokuthi ubudlelwano ngathi imali efakwa kumbe amaChinese afa kungakanani phakathi kwelizwe. Kutshenisela nje ukuthi amaChina ehlukumeza abantu. Abantu bayakhumbula amapikitsha emaChinese efosa ukuthi abantu behlinze izinja, behlinze inyoka. Akula okunye ngaphandle kokuba sibona nje ama-products achiphileyo angagcinanga.
Ubufakazi obukhona umoya uthi ele China lilomkhuba wokuthatha imali emazweni lapho elisungula amabhizimusi. Kungakho ebona kuyilo elizothola okunengi ukwedlulela eZimbabwe kulobu budlelwano.
Yibo abanikwe imigodi eminingi, bona yibo abanikwe ama-minerals amaningi aphuma esiya ngaphandle kwamazwe. Nxa bona benikwe umsebenzi ukuthi bewenze lapha phakathi kwelizwe, uthola kungaba yikudla kuvelela eChina, kungabe isimente ivelela eChina, kungaba ngamaplanka avelela eChina, kungaba zinsimbi zivelela eChina, akula abakuthengayo phakathi kwelizwe konke kuvelela eChina. So ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leChina, iChina yiyibenefitha ukudlula iZimbabwe ngokubona kwethu.
Umnumzana Methembe Hadebe uthi lokhu kugijigijima okwenziwa yiziphathamandla zikahulumende weZimbabwe akakuzwisisi uZulu njengoba kuvele kungaqondananga laye kodwa kuhlose ukuphathisa zona inkokheli lebandla leZANU-PF.
Kanti ophithizelayo ngubani? Ngabantu becholocho, ngabantu beHarare kumbe ngabantu belinye iqembu. Nxa sibona ukuthi bonabo abanyakazelayo kusho ukuthi yibo abadlayo. Laba abanganyakazeliyo kusho ukuthi vele kabakho emkhosini wakhona. Kabakho kusho ukuthi ukunyakazela lokhu kulabanikazi kodwa uZulu wonke lomthwakazi wonke nje weZimbabwe gala ndabala ngenxa yokuthi uyabona ukuthi vele kade kwakhulunywa uzivuze kade wabuya wakhulunywa wahamba lowo wabuya wakhuluma wahamba akulanto abazayithola ekubuyeni kwakhe. Ngabe kulokhu khona abakutholayo? Ngabe laba baxokozela bangena indawo yonke?
Okumqoka uHadebe uthi yikuba kulungisiswe udaba lokuxokozela lokudonselana kubangwa amandla kuZANU-PF kube lokuhlaliseka elizweni okuyikho okungaphathisa ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Ngesimo esikiso kwezombusazwe nxa ngibona ukuthi laba bantu nxa bebuya la kabangeke babuye bethole kulokuxokozela. Nxa kule qembu elibusayo kuxokozela kule nkethabechabi kulokudlwangudlwangu kulombuso ganyavu, mina umbono wami lami nginje angeza ngihambise imali yami lokuxokozela, angikwazi ukuthi kusasa kuzayenzani le mali yakhona. Ngombono wami akula nto abazayifaka nxa as long as bekwazi ukuthi kulokuxokozela okukhona.
Wengeze ethi le mithetho ebalisa okunikezwa kwamandla kumankampani kaZulu weZimbabwe onsundu owe-indigenization kumele iguquke ngoba izaqhubeka ingumgoqo kulabo abafisa ukuzasungula amabhizimusi elizweni.
iChina le yona ngombono wayo ukuze ifike esimeni ekhona namuhla iChina yakwenza lokho onje. Siqalisa kusukela kuMao Zedong kodwa bona bakuthathela ngendlela eyokuthi nxa nasiyenza indigenization azoye siqalise ngezomkhonomi, azoye siqalise ngezompolitiko, sizayaqalisa ekuhlaleni kwethu ngesiko lethu esikuthi i-cultural revolution. Ubona wayeqalisa ku-cultural revolution but thina ethu ikuyithathela kumbusazwe. Asithathela kumbusazwe ngenxa yokuthi sesibonile ukuthi ngapho economy akusela lutho esilwenzayo ku-culture, akula into esibambanisa ndawone njengamaZimbabweans. sesiyithathela phezulu kwezompolitics. Yiko into yakona ifeyila, yiko into yakona vele iliphutha engaphumeleli eyindisnation ngenxa yokuthi azimele sikuthathele from top to down style. Kumele siqalisele phansi ukuthi umuntu osebhinga kumele laye abekwazi ukuthi nxa sikhuluma indisnation sikhuluma ngento enje.
Kodwa uhulumende weZANU-PF uthi lolu hambo luqakathekile embalini yeZimbabwe, lukhanyelwe njengendlela ezaphathisa ekusungulweni kwamabhizimusi kunhlangothi ezehlukeneyo elizweni elibhekane lodubo lokusilela kwemali. ELeZimbabwe lidinga imali eningi elethwa ngabamanye amazwe ukuze lithuthukise umnotho walo. Inkokheli zamazwe omabili zikhangelelwe ukulobelana izivumelwano ezibiza izigidi lezigidi zamadola. Uphiwe inhlonipho yaphezulu uMongameli Xi Jinping eye-21 Gun Salute. Baze ngobuningi abasekeli beZANU-PF ukuza kwamukela uXi Jinping becula ingoma ebezincoma uMongameli uMgabe kanye laye. Bebeminxa zonke zomgwaqo kusukela egcekeni lendizamtshina yeHarare International Airport ungena edolobheni bethwele amafulegi amazwe omabili. Bekungesifanayo laseHarare International Conference Center, HICC, lapho azohlala khona ngesikhathi eseZimbabwe umongameli wakwele China lo, abalandeli beZANU-PF, abantwana besikolo kanye lamaqembu omculo womdabu athi elengoma yephasi laseGoromonzi lele Zimbabwe College of Music. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.